ngithandile isithando sami wena ungijamile ulithemba lami lami ujabulise mama uthokozise umama emakhaya emakhaya lamadlozabumi ngikuthandile isithando sami wena ungijamile ulithemba lami lami ujabulise umama uthokozise umama emakhaya emakhaya awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami atshele amakhaya azoletha amalobolo lando love for me isithando sami uphethe inhliziyo yami nikuranza ngopho Tawamina, I'll join me and me. Stand on some of the Tendisa. Machele Makaya, so let them all alone. Let you love for me. Stand on some of the things you mean. Nicole and Lango, Satawamina, I'll join me and me. Stand on some of the Tendisa.
Stand on some. Sakumbula Tulu sonde le tuza maila Tulu shale na Misanda sama Dali wama Kasonde le tuza Wena pela lobavula Uzo figa Onya masonde lako Sonde lako Sonde
senhliziyo yami lami awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami isithando senhliziyo yami lami awu lami uphethe uthando lami isithando sami awu ngowami Estando sin ti si voy a mi labi
Lava la sabumi Igu chanile Estando sami wenum chami Uli te pala mi labi Lava la sabumi Igu chanile Estando sami wenum chami